Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Alami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingayilivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-28 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Jamisa.
Bakhipho esikhathi esikhondileyo basayicubungula izingcitshi zethu ngenxa yezikhipho hloka kuZulu ibe lula ukuzwisisa nokutshengisa ubufakazi ukuthi wanqobayo ayisiye Mnangagwa.
Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla le-ZANU-PF lisebenzise amaqhinga elingakaze liwasebenzise.
Ukhetho lolugande belunzima bengasokhetho olulula ngenxa yokuthi iZANU-PF ibifake ama-strategies ayehlukeneyo okuzama ngazo zonke indlela ukuthi khona behluthune bethathe umbuso angani abantu bathi bayabathanda. Sibone
Gande kwenziweni ngemva kokhetho lwangeviki edluleyo.
Sokumeleke amaZimbabwe amahle, amaZimbabwe wonke jikelele aphakame athi mhlaba silwa lalokhu, sicela uncedo ngalokhu esingathi thina iZimbabwean Spring.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Jamisa. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba ingcwethi kokwezethulwa kwembiko kusetshenziswa ulwazi lwalezinsuku umnumzana Freeman Chari owabuthelela ubufakazi bamaphepha athiwa ngama-V11 ethule impumela yokhetho eveza ukuba uJamisa ingaba wanqoba kukhetho. UChari wayesebenzisa i-app ethiwa Amandla athi ilobufakazi obungaphikisekiyo. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Jamisa izolo utshele intatheli zindaba eHarare ukuthi bazathi sebeveza impumela abalayo kunsukwana ezilandelayo ekhomba ukubana nguye owanqoba kukhetho. Sixoxe lesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Asivumelani ngendlela ukhetho luhambe ngalo kusukela lapho kuqala sebekhona kuze kube sibangene empikiswa namhlanje. Lokhu mhlawumbe uyakwazi mnewethu ukuthi besikukhuluma kakhulu kwelatiwe bezindaba abanjengani ukuthi hhayi ukhetho luhambe kuhle, i-registration ayihambanga kuhle, i-delimitation ayihambanga kuhle, ama-ballot papers aphuze ukulethwa ephambaniseka ababizo, umfanekiso kamongameli uNelson Jamisa ungakhali, wakule fazi sakamadeski incedisa abantu ukuvota emakhaya isenzani. Khathesi sezebafika esigabeni soku-introducer, soku-announce ama-results angamanga. So yikhona phesikhona ngathi ukuthi hayi ama-results adlangisiweyo ayisiwa iqiniso nawamanga, asiwayamukeli ama-results esiwaziyo thina esiwabonileyo lathi siyicubungula ukuphuma ekhethweni lolu atshengisa ukuthi umnumzana u-advocate Nelson Jamisa nguye onqobileyo lelu khetho njalo nguye omele agcotshwe abe ngumongameli welizwe lesibaba.
Manje impumela nale litshoyo ukuthi lina lilayo lizayethula nini?
Ayethula impumela le njengokhulume okwenza umongameli uNelson Jamisa namhle emini ethi lithi nayo impumela le izakhithwa ngesikhathi esikhondileyo basayicubungula izingcitshi zethu ngenxa yezikhithwa hloka kuZulu ibe lula ukuzwisisa nokutshengisa ubufakazi ukuthi wanqobayo ayisiye Mnangagwa, onqobayo ngu-advocate ubaba uPresident uNelson Jamisa.
Sisizwa kuthiwa kwezinye izigaba zelizwe belingela labo kuthiwa ngama-polling agents okokuthi kuzaba nzima ukuveza lokho kuthiwa ngama V11 ubufakazi bakhona, kuliqiniso yini
lokho? akusipho qiniso bekulama agents adlula 12,000 ade sabalele ilizwe lonke leZimbabwe behlola lokukhangelisisa ukuthi asiqilibezelwa yizani kulohlenhlanganiswa ngokomthetho wokuba yifazi ade hambi chaya abantu izarasa abantu yiyo ke le kwezinye indawo lapho esizothi bona bachaya ama-agents ethu babatshontshela amaphepha benzani kodwa ukuzeubona ukuthi ubufakazi obukhona khuluma nisenzenje inhlanganiso yeveki ibhizi ukufonela awethu ama-agents iwacela ukuthi aphenduke ezobhala ama-V11 bezame ukutshintsha lawa yiwo aseqinisweni efaka wabo amanga awukusekela ama-results amanga anamso yeveki.
Lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli sebandla le-CCC. Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla le-ZANU PF lisebenzise amaqhinga alingakaze liwasebenzise. Esabelweni seMathebelele North umgcinisihlalo waleli bandla umnumzana Prince Dubeko Sibanda utshele Studio 7 ukuthi balwise beze benelisa unqoba lanxa bekunzima.
Ukhetho lolugande belunzima bengasokhetho olulula ngenxa yokuthi iZANU PF ibifake ama strategies ayehlukeneyo okuzama ngazo zonke indlela ukuthi khona behluthune bethatha umbuso angani abantu bathi bayabathanda. Sibone okwakuqala i-strategy abayisebenzileyo ngeyokuletha ukudla lezinye izinto akade bezinika abantu ukuthi abantu bethiwe khona bethandizana bephathelwa noma impupho sibili impupho sizibonile zingena ama ward achiyeneyo phakathi na kwe-Martin North abantu besiyaholiswa ikakhulu kuma areas wona lawo angani bebewakhangelela ukuthi ngama areas awe opposition bewuhanjiswa okuningi kakhulu abantu besiyaholiswa osobhuku besetshenziswa ukuthi bebhale amabizo abantu babo bonke kwezinye indawo osobhuku bebethiwa wena sobhuku lomkakho labantu abakho lonke liyavotelwa ama assisted voters azaba maningi okumangalisayo. So sihlangane lakho sahlangana lamatafula kade efakwa duze lama polling station eyindawo yokuthi abantu bebanjwe ngamandla ukuthi behambe bevotela izano kumbe bephiwe umuntu wokuthi ehambe bavotela kwesinye isikhathi labo bantu bebeqale baphiwa something impupho kumbe izigqoko lezi eziyabe zabuya amabheko ibhalwe amabhukwini ezanu nxa besiyavota ekuseni bedlule khonapho besethiwa wena hamba lozibani sibazwile abantu abaningi bekhala bekhonona ngokuthi bagcine bevota lapha kade bengafuni ukuvotela khona ngenxa yendlela kade bebanjwe ngayo kodwa hhayi siyabonga ukuthi sihlangane labo endimeni
kulezi izigaba ezithethwe libandla leZANU PF esigabeni seMathebelele North khona ngapho lingathi kuhambe njani akukhankaswanga kahle na kumbe vele indawo ezilesekelo lweZANU PF
lapho esingakwanisanga khona ukuphumelela kuyafana lendawo efana lenkayi North. Inkayi North ungayikhangela nje okusuke kwenzakala ukuthi kube lomthengisi ongani khona ngale ube ngumuntu abantu akade bemthanda but basibe msolela nje yona leyo nto yokuthi izolo lokho ubungasulutho usutholakala suthiwa khona singu-vice president webandla usutholakala ususuka ebandleni wawukilo wawuhamba lomakhuphe singohamba lo Douglas Monzora awukhanyi but i-candidate yethu siintroduce a bit late but i-impact yayo izwakele ngesikhathi angene ngaso ujaka onguye ohambe waya kuba i-candidate laphana siphuzile sibili sihambile siyamncedisa lapha lalaphana kodwa asakwanisanga ukuthi siyefinyelela emntwini wonke so kayiwinanga iZANU PF ngenxa yokuthi khona i-popular kumbe usithembiso opopular ngale ayisif then ungakhangela emguza lakho imguza indlela esiyisebenze ngayo amavoti ethu aqansile ngendlela emangalisayo umama okhona ngalo kade esimele usebenzile sibile qembu lakhe alalo kwamfana basebenze okumangalisayo kodwa nje ikhona lokho ukuthi okwakuqala siphuzile ukungena okwespidi ngiyathemba ukuthi khona lokho ukuthi abantu belokhu belokwesaba ukuthi bayathathelwa amaplazi abantu bebefoselwa ukuthi bevotelwa kungayisikho khona lokho imguza la besingayithatha ebubi lakho kuyafana kuyazakala ukuthi ebubi sibele zehlakalo lapho kusibhujelwe khona ngabantu ababili akade befuza ukuthi babe ngamakhandidenti yethu but kungenani
hayi usebenzile umabhena wokuthi kusobala ukuthi leyani indawo indawo sibile singayithatha njalo siyiwini then echolocho south I think is just fanjani sembijana ngamawadi ama asuke ambalwa asuke emguza ngedelimitation afakwa ngale bese ngawasebenzanga ephansi kwecholocho south icholocho south ibisebenza ilamanye amawadi ekade wakhakelele kanti amanye akhona amawadi ekade bewasebenzile asuka aya echolocho north okuncede echolocho north kodwa kwaba ne-disadvantage echolocho south but ngokubona kwami phakathina kwesikhathi esifitshane kuyabe kungasela zana u-p f phakathina kwemathekeleni north
Hello ke ngumgcini isihlalo webandla lesisi esigabeni seMathepeleland North umnumzana Prince Dube Kosibanda obeqhuqa le studio 7 ecingweni esebhinga Kunjalo nje inkokheli yamazwe eSadak ngaphandle kukamongameli weNamibia umnumzana Hage Geingob ayikachayeli umongameli Mnangagwa ihlombe kulandela ukunqoba kwakhe kukhetho ele South Africa libikwa lisithi lizaqala lizwe imbiko yequla lalo ebelithunywe yilizwe le South Africa ukubana iyehlola ukhetho bese besizwa ukuthi lwaqutshwa njani lanxa wayekhokhela iqula lamazwe eSadak umnumzana Nevas Mumba wakwele Zambia wethula umbiko osola ukhetho lweZimbabwe athi alulandelanga iziqondiso zeSadak Umbuzo osukhona kwabaningi ngothi kambe kwenziweni ngemva kokhetho lwangeviki edluleyo ngoba umumo usukhanya ukuthi uzaqhubeka ufana uZulu edubeka. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Mnumzana Gandhi abantu ababhekile njengoba sibhekile lokho kubonwa zinhlangothi lezi zama observers abaphenyi nabanye ababhekele lokhetho abathi aluqhutshwanga ngendlela eyiyo yinto amaZimbabwe ayazikudala kusukela ngo-1980 kuzofika manje ukuthi ukhetho kuleli yalizwe laseZimbabwe aluzange lwaqhutshwa kahle aluzange lwaqhutshwa ngendlela ngakho beza ngemuva laba beSadik laba beAU lezi inhlangothi ezibhekile abathi ukhethwa liqutshwanga kuhle beza ngemuva izindlamuva lezi amaZimbabwe akwazi kudala ukuthi lo khetho lwaseZimbabwe aluzange lwaqutshwa kuhle kusukele ekuqaleni kuze kuzofika njengamanje
manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa libandla eliphikisayo lelesicc ngemva kwempumela le abayisolayo
mase sibheka ukuthi kungenziwani mnumzana uGandhi umhlaba wonke ke sukwazi namhlanje njengokutsho kweSadik njengokutsho kweEU ukuthi ukhetho aluqutshwanga kahle sokumele ke amaZimbabwe amahle amaZimbabwe wonke jikelele aphakame athi mhlaba silwa lalokhu sicela uncedo ngalokho esingathi thina iZimbabwean Spring yokuthi abantu beZimbabwe baphakame nje bekhokhelwa yilabo ababakhokhelayo bethi hayi kwanele asizakufuni ukuthi kuqhubeke kanje and it's not akunani ne-CCC i-CCC nje ngelinye iqembu elilodwa eliphikisa iZimbabwe kodwa amaZimbabwe akhona civil society khona namaqembu amanye akhona so kumele kube yimbumba nje babumbane bonke bathi no asikuvumi lokhu not under our watch akuphelele la ake sibeni nathi ilizwe elilomthetho elilenkululeko elilendlela okwenziwa ngayo izinto isiqonde yikho okufunekayo kumele iZimbabwe iphakame izilwele umhlaba uzoyichasa uzoyisekela iZimbabwe abantu beZimbabwe kumele baphakame balwe lokuhlukunyezwa lokho lokuhlambazwa lokho lokunyathelwa lokho okwenziwa yiZANU-PF ekhokhelwa nguEmerson Mnangagwa njengamanje
lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa leba laleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi inhlanganiso zakwamanye amazwe ezivalisa iEuropean Union, African Union leCatar Center sezixhasane lenhlanganiso yeSADC ekusoleni ukhetho olwenziwe ngevikezileyo eZimbabwe. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa athi alobufakazi bokuthi abebandla le-CCC baqoqa ukutshengisela phezu kwempumela yokhetho. Ngalokho amapholisa athi azajezisa kalukhuni abazatshengisela. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Salbonani lonke basakazi abahle, igama uWilati Moyo, ukansila weward 29 eSlovela. Hayi, ngiyayizwa indaba ekhulunywayo mayelana lama-candidates awu-CCC avunyelwe ngumthethwandaba waphezulu ukuthi bangene emncintiswaneni kamhla ka-23. Ukhombise emhlophe vele ukuthi ihulumende ayisiyo ekhontrola ama-courts, njengalokhu okuhlala kuhlatshelwa ngabo bhururu bethu laba be-CCC ukuthi yeyi court is captured. No, ihulumende iprove beyond any reasonable doubt ukuthi ayikhepshanga court, ayikhepshanga umthetho. Umthetho usebenza ukhululekile kuphela. Uhlupho lwabomajaha lawa kuba mnandi i-judgment ingahambisana lezifiso zabo, kodwa ingaphazamisana lezifiso zabo uthi i-judgment ichaya eceleni isupport omunye ademangele, sebesithi captured. Yibo kuba mnandi nxa imbuzi ihlaba inja, kodwa inja ingaqalisa layo ukuthi isikhambe imbuzi umphimbo, sebeqalisa ukukhala ukuthi inja yenu sibulala imbuzi yethu. Kanti uyabona yilo uhlupho lwamajaha lawa. Those same guys sibabonile besiyamangala laba emacourt bemisa laba babathi khona ngama fake candidates awe-CCC, ama double candidates, besebamangalela ukuthi bakhitshwe kubhaloti. Kanti uyabona ukuthi bona bafuna ukuthi ingungu ihlale ikhala isithi kwangu kwangu kuphela, kwabanye kabafuni. So nxa bele democracy labo bekhala kangaka, waye bengayekeli labo ama double candidates labo baye evotini, ngoba bathi balabantu
balale besithi 7 ngofeliqinisa lokhulumayo. Uyabona kwesinye isikhathi ubugwala buyinkinga ngoba busuka budlisa omunye umuntu kabuhlungu. Uzathi wena uzinika isibindi ukuqaleni uthi wena uzokwenza into enje enje ebuhlungu omunye umuntu, ngoba ngaleso sikhathi unesibindi. Mase ubona ukuthi hayi la amandla akho siyakuphelela, wena sowuzuma ucine endleleni yomunye umuntu, ume uvale ngoba usesaba izika zakho owazenzanga ekuqaleni. Manje phela lokho okwenzakala la ngeqinisa, without fear without favor. Lana kukhona ukuvalwayo la, imikhuba eyenzakala kuqala. Manje sobona ukuthi ungadlula lana nginikeze omunye umuntu ichance, ngoba mina ngangavele ngonile ekuqaleni. Lokho engakonayo vele kuzongidla. Manje sokuyisikhathi ukuthi manje kungithole. Kodwa ngithemba vele nezinyanya zeZimbabwe zizonde kakhulu, nezinyanya zeZimbabwe zikwate kakhulu.
Studio 7, mina kulensolo nombono engifuna ukuletha ebantwini sibili, ebantwini special, abantu abavotelizana la kuye umongameli uMnangagwa. Uma engafika irekhodini le i-right ilungile, kodwa uyabe zwile okusalayo. UMnangagwa labantu bakhe uthatha iZimbabwe ayenze umuzi wakhe. Yiproblem ekhona okokuqala ukuthi bayangathi ngo-6 o'clock igedi libe selivaliwe, kube njalo namhlanje kuthethwe ngedelele, kube njalo. Uthatha iZimbabwe ayenze okomuzi wakhe, ngoba uyenzisa abantu ukuphuma engqondweni yakhe engayisiyo, njalo futhi engumbulali wabulala abantu ibakithi, njalo futhi uwina ngabantu besiNdebeleni angasihloniphi lokusihlonipha nabantu bakhe ababalandelayo. Mina ngeke ngithi umuntu wangenza ngaba yintandane namhlanje sezintandane. Asibazi mama, sibazi obaba, ngenxa kaMnangagwa phinde futhi ngimvotele ukuthi abe ngupresident wami. Yena yedwa ma sikhuluma so uthi uyahleka kumbe uqakisa izandla kumbe uyehlisa izinyembezi ukuthi
ukuthi into engayizayo wrong. So abantu bonke abavusa ingqondo umnanga kwakulalo thazana uyenza total vele eZimbabwe khohlwa nini mingaki iminyaka izali PF busiletheni 1 sesile ku renovate igwaqa eshiya kuSmith kuyirenovate 2 sesile ku renovate amabhilidi awachiwa kuSmith ukuthi atende nje kuphela ayekhuluma nge development
njani njani ku studio 7 hayi isizwe sesibuhlungu madoda hayi mina ngakuvotelwa ngubani sesigodulo lokhelo lode silukhangele bakwethu hayi hayi mina ngakwazi ku December engafika ngcono siye emkhipha sibili ngoba ngoba amanyala lawo ayenzayo hayi mbono uthi ngayi kungasiphilisa kuhle singamaZimbabwe hayi lokho vela usayezi sesiyehlulekile ngevota sambe semkhipha thina ngezandla angeze sesehlula umfana omncane kakhulu sambeni sambeni
abantu abakhangela ukhetho ekhaya khona ngabe obusini but ayibe labantu abasuke edrobhu abe obusini but not ukuthi kube ngabe ezandleni kuphela bafika ngale kwedrobhu abantu basemakhaya bebanika itshwaya benatwa bedakwa belala khona ngabe abantu khona ngabe emakhaya ake likukhade izife nalokho abantu bathanda ukunatha itshwaya kakhulu bathanda izinto kuyile dakayo belale ithintwa amabhoks kubuya amaphepha abantu bezanpio befike befakabo kukhiphela abanaibulise
kustudio 7 balandeli nabasakazi bonke ngithi nje mayuyu kulokhu okwenzakele lokhu ukuthi kuyale lokhu ekunikezwa abahuquluzi benotho elizwi bona bevele begangile nje bezigangela bezenzela ngokwabo mina ngazi ukuthi isho abantu bacabangani uma belokhu besavotela ibandla lezanupief ngalesi sikhathi njalo i-CCC mina ngihambisana nani okuthi vele ningavumi opresira jigumba labana ikhona into abayenzile bebelokhu betiza laphana nje sibabhekile phelokwa manje sokukuhle ngoba sesibona straight akusafani lalokhu lana babikwenza kudala isibone isi-ZBC yenu yamanga lina libuka inews lina lisihlelele ukuthi kwamele sibone lokhu lalokhu kwamanje sibona khonokhu elikubona bebethithiza besesaba ukuthi bakhulume impumelo eyiyona sibhekile nje ningavumi bantu besisisi njalo ningangeni kuhlangane kumanyana wabo wePollard lo wamasela ngoba ma uthi ubhekile laphana futhi ekusayineni kusayine bonaba bePollard kodwa abafuna kuye bethengelwe imoto ola kumomaduku ngamakhanda amakhulu
sesiphambili nge-CCC phambili well done well done well done commander in chief Chamisa siyabonga mpela kakhulu kakhulu noma ke besitshontshe amakhetho ama-election ka-2023 come 2028 siyehla ngobuningi impela siyavota siyamkhipha come 2028 siyabonga impela kakhulu kakhulu Chamisa siyabonga CCC isebenze kakhulu ikwazile ukuthi yengeze inani lama-members ephalamende laphayana so imajority ezanu ayiphukile no more 2/3 majority into yonke siyohamba ngokuboniswana akusekho lokhwana ukuthi sebezenzele umathanda nje siyabonga impela kakhulu kakhulu kakhulu
la Studio 7 abalaleli hayi amazwela ayi-2 lawo bheka ama-results esho emashonaleni nama-results ematepeleleni awafani la mazwela asozivele kubambana akufani kuyenza vele akufani ilizwe la kumele liqunywe simple la abantu bezenzela akuhlangani bheke njenge-South Africa into eyenzakale Limpopo nokuvota kwenzakale Natali nokwenzakale Free State bonke bavote into eyi-1 ukwenza into eyi-1 thina amashona vota ode bhekele evotelwa kumunye lala amadebheni la abantu bavotwa bodwa bebhekele angeke uzokuhlangana kuzosolveka kanjani ilizwe lonke vele lihlangananga amashona wodwa amandebela wodwa so vele into engiyibonayo lapho vele kumele ukuthi kuqunywe kungcono bapha bami lokuze bapha ngikhulela lomfana lowo ngendaba akhona ukuthi uvela kuhlangana amhlangani le nto le ilizwe la kumele liqunywe kuthi uze kulungise
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezwe Melika, owayengumongameli wele Melika umnumzana Donald Trump ubikwa esebenzise umfanekiso wezibotshwa i-mugshot awuthathwa ngeviki edluleyo enkambeni yamapholisa ukudinga imali. UTrump wathathwa lumfanekiso ngolwesine olwedluleyo aze azinikele emapholiseni awesigaba seGeorgia ngemva kokwetheswa amacala ambala aphathelane lokuzama ukugenqula impumela yokhetho lwesigaba seGeorgia. UTrump wetheswa amacala alijumi lantathu okuzama ukugenqula impumela yokhetho esigabeni lesi. Ngokwesine ukuthi uTrump abotshwe phezu kwamacala amanye ahambelanayo ngaphandle kwamabili elokuthi wayegcina amaphepha ayimfihlo endlini yakhe okuyikwephula umthetho lokuthi wafumbathisa omunye untombazana ukuze angavezi ukuthi waya laye emacansini. Kubikwa uTrump esethole imali edlula izigidi eziyisikhombisa $7 million ngokusebenzisa umfanekiso lo. Ngomgqibelo nje kuphela uthole imali eyizigidi ezine $4 million. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela ezombusazwe welemelika umnumzana Busani Ntini.
Yebo khona kunjalo, kulama-polls laphumayo lapha laphana angabe tshengisa ukuthi uDonald Trump enganqoba uBiden. Kodwa ebekhona amanye lawa athi hhayi uBiden uyanqoba. So mina indaba yamapholu ngiyazama ukuthi ingayilandeli kangako ngoba wona amapholu la vele alandela ukuthi wenzakalani ezweni. Nxa kulezinto ezimbi ezenzakalayo, i-incumbent ijayele vele ukuthi abantu bethi hhayi asisangifuni, bethi bafuna omunye umuntu omutsha. Nxa izinto zihamba kuhle, abantu bayafuna ukuthi i-incumbent iqhubeke. So umbono wami ngibona ngani hhayi isikhathi nje kuphela, isizini kuyadlula. UDonald Trump I think abantu abalengqondo, ama-voters alengqondo, outside of i-Republican Party bazabuya ngobuningi babo evote, ngoba siyazi ukuthi uDonald Trump watshiya ilizwe leli limadabudabu, watshiya ilizwe lingaselahlonitsho, lingasahlonitshwa ngubani lobani. Ngokubona kwami hhayi angiboni ukusenzakala ukuthi ama-American angaso ma-Republican kumbe amanye ama-Republican abona okulengqondo bangavumi ukuthi uTrump aphendwe. I think amapholi aza kutsha kutshoyo, kodwa nxa soyisikhathi bahambe beyovota, abantu bazavota, bazavota bevotela ilizwe elihlaba lifunayo ukuthi liqhubeke lihlonitshwa, ilizwe lizaqhubeka likhulumisana lamanye amazwe. Ngombono wami hhayi amapholi engatsho akutshoyo, kodwa mbona ngani ekugcineni uBiden uzanqoba. Yebo siyananzela ukuthi uBiden i-disadvantage yakhe ebantwini abaningi i-age yakhe, abantu abaningi bamkhangela ukuthi asekhule kakhulu bamuyachiya, kodwa ngibona ngani nge-age yakhe ayiyo ngokugogeka yikho ungcono kulo Trump esabalayo iminyaka yadlulayo M5. Ngiyabonga.
Lathi siyabonga. Lo ke ngumnumzana Busani Ntini olandela izombusazo welemelika obekhuluma ecingweni leStudio 7 esesabelweni seNew York.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-CCC lithi liza kwethula impumela yokhetho etshengisa ukuba uMongameli Mnangagwa wanqotshwa ngumnumzana Chamisa. Ibandla le-CCC lithi ukhetho belulukhuni ngoba ibandla le-ZANU-PF lisebenzise amaqhinga elingakaze liwasebenzise. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami nguChris Gande. Lingakhohlwa ukuthi silazo ezinye indaba ngo 7:30 ntambama nsuku zonke.